Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Mtwakazi ikudibana lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNhlangula 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo-6 ntambama kusiyajaya ngo-6 ekuseni.
Kubhubhe abantu abangu-17 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangu-826 belo mkhuhlane lo.
Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki, kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotela izalo.
Bathukuthele abanye phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Kutu phezu kodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 826 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula ayisikhombisa 1709. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lane 44,306. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,526. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilichumi lanhlanu 15,940. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu-725,582. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu-467,733. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwendawo ezitshiyeneyo ezigoqela amalokitshi akobulawayo aphansi kwezigaba ezibalisa inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho agoqela impophoma, imzilikazi, iluveve, ingubo yenja, imakokoba kanye lenkaba yedolobho. Kulezi ndawo abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba kungatshaya ihola lesithupha ntambama u-6 o'clock kuze kuyetshaya u-6 o'clock wekuseni. Amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini yantambama ngo-3 o'clock. Amabhasi wona asevunyelwa ukuthwala ingxenye yabantu kuphela. Abaphila ngokuzisebenza bathi sebesidla luklubhu ngoba sokunzima ukuphanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
I-lockdown futhi iphinde ihlukuluze abantu ngenxa yokuthi kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo-6 ntambama kusiyajaya ngo-6 ekuseni, okuzakwenza ukuthi abantu ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini. ngiyananzela futhi kuthi ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalabo abazisebenzayo izakhamizi zikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama northern suburbs ama clinical suburbs lawa khulunywa amathathu iCBD lapha abantu abaningi abathengisa bekhona kuthi ukuthi lawo sebenza ba affected ngenxa yokuthi sokuzaba lemigoqo ethize ezayo benqabela ukuthi benze ukuthize ngoba abantu bayasebenza so ukuthi baqobane lapha babe isixuku lapha abasebenzela khona kwabo ngasafunakala
bakhona yini eseli kelezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze lockdown
esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho amanye akhona sibila kabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somvalelandlini so ngokokuqala kekhonoko esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye
wona umumo unjani
kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapho abahlala khona so kunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu sephumula umuntu sempophoma umuntu semakhandeni umuntu usenkeda abantu laba lokhu beziphilela impilo yabo lokhu begcwele ezitaladeni lokhu begcwele ababuthana khona emsikeni yabo kakukakhanyi ukuthi kule lockdown ngenxa yokuthi nxa abantu besithi lockdown kayiwe khona kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambe ilockdown ikhona mbekayikho ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelela kakukakhanyi ukuthi kule lockdown njalo sinje lokhu sisaphikisana ngokathi vela district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi so abantu nxa kuthiwa nkulumane bacabanga ukuthi yinkulumane isebhaki kanti ibe yinkulumane idistrict egoqela indawo zonke lezane ezigombolezela inkulumane emakhandeni idonsi izizodonsa kibophumula impophoma layo ingaphansi kwakhona ngale northern suburbs so abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe ka-hatshi kodwa khona kukhanya kutho ukuthi-ke kuseselo mlando ukuthi kubalulwe kuhle njalo okade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le statutory instrument esitshoyo ukuthi sokule lockdown uqalo leza izaba layo vele ukuthi abantu abavunyele ukungena edorobheni besokusiba lezi ncwadi besokusiba lani abantu bebahlale phansi for amavikoni la amabili
umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Zithukuthele izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe phezu kwamazwi ethulwe isiphathamandla sezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa awukuthi azisoze zafa zavunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe nxa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF ngamazwe afana leBhilitane leMelika zingesulwanga Ngokubika kwenkundla yeNew Zimbabwe uChinamasa wethu le amazwi la izolo uthe abasoze bafa bakuvumela lokhu ngoba amalunga abo engenelisi ukuyakhankasela ukhetho kwamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuvumela i-diaspora vote engenayo embusweni. Sixoxele umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika, umnumzana Dan Moyo, yena osole kakhulu amazwi kaChinamasa.
Into angayinanzeleliyo uChinamasa yikuthi at the end of the day, ukwalisa izizalwane zeZimbabwe ilungele lazo lokuthi zivote zibudiaspora. Kulimaza ilizwe leZimbabwe, umkhonomi weZimbabwe kakhulu ukudlula zona izidalwa zeZimbabwe ezaliswa ukuvota kunye lamazwe lawa afake lama targeted sanctions. UChinamasa yena kumele inhloso yakhe kube yikuthi right now yini okungenziwa ngokhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lenhlala kahle yabantu beZimbabwe. Izinto ezibonakala kwamanye amazwe njengama human rights violations yizo izinto ezenza ama targeted sanctions ahlale engakhishwa. IZimbabwe kumele ikwenze ukuthi ama targeted sanctions aphume yilokhu kwakhulunywa yiwo la amazwe afake ama targeted sanctions for instance i-America ilezidera act iyachaca izidera act ukuthi yini okumele yenziwe eZimbabwe ukuthi ama targeted sanctions akhishwe.
Eliza kwenzani pho?
Thina esizokwenza ukuthi sibuyele back siyokhuluma lo idini langakho njengoba wayengumuntu owavumelana lathi masikhuluma laye ngodaba lolu lwe-diaspora vote esithi yena uyavumelana lakho ukuthi abantu abangaphandle kumele babe lalo ilungelo labo lokuvota njalo futhi evuma lokuthi constitution yethu ka-2013 iyavumela lokhu ukuthi abantu abaku-diaspora bavote. So esingakwenza thina ukuthi sikhankase yena umongameli simfake ekhoneni ngoba angiboni ukuthi i-reputation yakhe uyafuna ukuthi idamejeke abonakale njengomongameli olamanga, umongameli ongafeziyo izithembiso zakhe njengalokhu ayekwenzile sizihlangana la eNew York.
Umnumzana Dan Moyo, ngomgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika. Insolo kaMoyo igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu laye ophandle kwelizwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Alokhu ikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotele izani nxa izano zithi kuqale kukhithwa ama-sanctions balamanga bafuna nje ukudinga indlela yokukhipha ama-sanctions kodwa bengasoze bagcwalise futhi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokuthi bezamile konke ukumatha ukusebenzisa dakhi lezindlela ezijeneyo ama-sanctions kawahambi sebezamakhalisa ukusebenzisa abantu abasediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotele izanu lezanu iyakwazi khonokho yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama-sanctions vele wona kafakwa ngabantu abasediaspora izanu iyakwazi ukuthi umele yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhetha kwabantu lento ezinye ezithiyeneyo ukwenza ukuthi ama-sanctions akhitshwe kube lama political reforms lama security sector reforms lamanye nje ama reforms okumele abe khona yikho kuzakhipha ama-sanctions lokho okunye nje hayi ukugwelegwele nje ukucatsha ngomunwe.
Kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe laba
nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumente baze bawine ukuze kunjena uhulumente ozabanika ilungelo lokuvota. Akulanto nitho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumente aza sizwele sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthandi. Esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-political party esibona ngani angakhipha izanu nxa sisiye ekhethweni sibanike imali ezwayo sibili sitshele labasemakhaya khona ngale eZimbabwe esibasifa ukudla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali elidlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota hloniphana imali yethu kunesidubeka elisisapotayo elingavoteli laba abenza liphile ngokupholelwa njengenkukhu votelana abanye yikho esingakwenza idiaspora ile power yokusekela ama-political party ngemali nangoku-influencer abantu abasekhaya ukuthi kabavotele okunye hayi khona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi idiaspora voti bekhona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lo Chinamasa ngalolu daba. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland forum usukhuthaze ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi iphumele egcekeni phezu kwamazwi yasanda kwethulwa ngelinye lamalunga ayo. Umnumzana Obedi Gudu yena othe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ezizimeleyo zapatwa ili komishini. Amazwi la asolwe ngabanengi vesithi ukuthi ululaza udaba lolu kanti njalo uthuka izihlobo zabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababulawa yigugurawundi yamathebelelendi lasemidlands. Umanyano we Matebelelen Forum wasolile amazwi kakuto kumbiko wethu leizolo usithi udaba lwalombhuqanzwe ludaba olumqoka olungeke lulinganiswe lezinye indaba njalo olumele lube yilo oluhamba phambili ezintweni ikhomishini le ejonge ukuzilungisisa. Usandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele sikhulumeli salumanyano umnumzana Hussein Spanda.
Sithuswe kakhulu inkulumo eka mnumzana uGutu ehlisa umonakalo owenzakalayo owe-ground. Yona vele i-NPRC isiqokoxela sayo ngasikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana nge-strategic plan labantu bezigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba e-ground yabamqoka. Njalo siyabona u-president sowabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza futhi kukhulunywe ngayo kulungisiswe. Ngakho siyamangala ukuthi manje nje ubaba uGutu ekhane ephuma yena esehlukana lo muntu wonke okokuthi lapho bezikhulumela eyedwa engumnumzana Gutu okumbe i-NPRC isitshintshile inhloso yayo. Njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kuludaba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland abahlukuluzwa indaba leyo yomqhazi. Ngakho-ke sibona kuzakubanzima ukuthi sizasebenza njani la i-NPRC nxa ingakuboni lokhu kuyinto eqakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleland kuqakathekile. Ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona i-NPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimothela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqakathekileyo kithi yona le ground. But nxa uGutu esithi kibo hhayi ayisontele umsebenzi akuchuthe ngwe services mochelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone.
Lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bebusole lokho kumbe kukhona inyathelo eliqinile
ngizayisisa kwethu ukuthi yona i-NPRC nasikhangela ugwalo lwayo esingathi 5 year strategy plan basitshela bahlala lathi phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi into eyamukelwa yi-NPRC isebenza lathi njalo kwahanjiswa lasePharlament kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga. Kutsho ukuthi into esidingakalayo ukuthi bona bezehlukanise le nkulumo le kababa uGutu ukuthi engxenye ubezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazibemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi yinto yenhlanganiso yabo.
Umfundisi Hussein Spanda ngomanyano weMathebeleland Forum. UGutu yena wala ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesifazana ontshontshe usana obelusanda kubelethwa ekliniki ye-Epworth eHarare. Umsolwa nguJosi Kanzimbe yena othi ubefuna ukubulala lolusane ukuze ampe omunye othengisa amakhanda abantu kwele South Africa yena abesephiwa ikhombi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa owabulala ugogo owayengumqashi wakhe ogwetshelwe ukupika okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu 25 years. Umsolwa ngu-Ipitule Moyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani manene la manene kazi. Siyabonga bonke kubo Studio 7 abasabe sisakazele indaba njoba zinjalo bizikhipha zishisa. Thina sisegoli siyazizwa amagumeni amanomhla. Ngizakhuluma ngomthwakazi. Umthwakazi abakho uyavuma. Singavuli amaphatha amaningi. Xa sisupport umthwakazi sisupporte umthwakazi. Ozapho bani bani sikuthenene kumthwakazi. Kumbe bona umthwakazi nxa sisiya kuzapho siphuphe sibe kuzapha ngesikawu kungabe ngamaparty part amaqembu qembu 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 so kungani ibusiness ngokubona kwami sokuyibusiness ukuthi sebevula amaparty nje abantu besenze nje ibusiness ukuthi ngathola noma sithola lawo yena siyabe sesisalwini yapi eParliament ehola esidlala abantu bakhe befunda overseas ngina yabe ke sibhikisha kona phekhaya sishaya izalo sekodidisi esinikelwayo odidisi yabe lokhu usatisfize nje athi ke siyabamba wona ugqibele phezulu kwesihlahla leke zilwisa ngale nyathi phansi yizo ezikhahlela umntomo yizo ezihlatshwayo abantu ababefunda overseas sokuyibhizinis lokho njalo umthwakazi kwenza kuhle impela kakhulu siyakubona labo zapho izapho ayinamhlobo noma yayisempini egangeni ngokwalamhlobo ngekhona so imthwakazi ngilokusula kancane lapha uthwakaza luba kungakhethwa umhlobo ukuthi labana sifuna babandebeleni kodwa funa amaprovinsi anje noma ngovele eharade sayifuthe umthwakazi kajoyini noma lishona asephathi yamashona yokuthi iphatha imela ibe ngamandebele yodwa ayimela ngibe ngamashona wodwa amela ngibe iphatha othwa ngamavinda yodwa iphathi imele ihlanganise wonke umuntu osezimbabwe okhulumayo ngozinja ziyamkhonkhotha ngisetshorotsho
ngibona abantu bakhiphelejani ngezindawo ngezindawo hayi mina abantu bakhithi bayanifaka mpela ngoba izinto eziningi zizakala emehlweni yabo izanukhefu iseza izinto emehlweni yabo kodwa angeke uzwe ngekhuluma njengalokhu sebekhuluma ucorona kanti bona abantu kwaye bengasabi izanukhefu into abayaziyo isabi icorona into abangayaziyo zingaki izihlakalo ezizwe izanukhefu emehlweni abantu kodwa abantu kabasali kodwa icorona ngoba stili izanukhefu layi kulala abantu emishini abantu kodwa abantu kwabamsayo ngoba manje phela icorona yizo ihamba phambili kodwa sithini izwela kufana nezanukhefu into eyi-one phela icorona nezanukhefu kuyabulala kuntshwa sikhuluma kanje abantu bayathunjwa abantu bayarhetwa abantu babanempozisho zonke kodwa ngeke uze ukuthi akulo muntu oyi-one obanjiwile selokhu mhlawumbe sisezakala lezi zihlakalo ngubani umuntu owazohlawu banjani i-evidence iyaphuma ejizeti
uyasambeli madoda siyovota sivotele inkululeko salibonani basakazi boka studio 7 nabalandeli boka studio 7 bonke njalo basakazi boka studio 7 abasilethela indaba useni nantambama okhulumayo omoya indoda edakwakhona le emagondeni amantu esigabeni selubhani nizothanda ukugxila kakhulu kubafowethu laba abatsha ngibakhuthaza kakhulu thiba fethu sikubonile konke kwenzeka ngakho ke asisukumene ngobuningi siyobhalisela ukuvota sivotele utshintsho esport for change kwenzela ukuthi le generation encane ezayo ithole leli lizwe leli selingconywana kunalokho esikubonayo kwamanje ababasiphetheyo bedlela nje kwasani konke okuvelayo nje bayadla konke abakutholayo bayazidlela nje bekhohlwe ngabantu abaholayo ngiyabonga
salibonani salibonani bantu bakithi eZimbabwe bakithi salibonani mina ngikhulumayo nginasimba komadabe iPlumtree hey bakithi mina ngihlukumezwa ngamaparty eZimbabwe amaningi kangaka abantu beZimbabwe kabalanhloso yokukhipha izano balenhloso yokuthi babuse nje badle labo ngani balenhloso yokukhipha izano ngani ngakubi lamaparty amaningi kangaka ngani sinje yina amaparty ebe ngu 3 kumbe 2 ukuthi ngama opposition opoze leyiphathe khona sikhiphe singayikhipha sibese sibona ukuthi siyashiyelana yini lumbuso hayi khona ukuthi womelele embusweni 40 something years uloku ngumbuso wempenye hayi bakithi asizameni ukuthi sike sizithintheni nje lafanele kufuneni ukubusa sonkeni sonke nje sibambe into eyodwa yokuthi vele into esiyifunayo kakhulu kakhulu asikhipheni lumuntu kuqala sibese siyakucabanga okunye phambili nothi ukuthi sonke sibese siyaomunye nami nami ngifuna ukubusa omunye naye ufuna ukubusa omunye naye ufuna ukubusa hhayi akukho right lokwakofeni
bona ngothunkameli uElder Spanda hayi siyabonga umsebenzi wenu siyabonga umsebenzi wenu oluyenzayo thanda lati siphawule obuncane silakho akulabandla lezana liyawina akula lokho sokuba sidike baza wena ngo 23 hayi akula mbonje kule yite voteli zano ayikho yite voteli zano yena seyibona yahlukumeza abantu yenzane konke izana iyachaya abantu uthi abaza wena ngo khetho wa 23 akukho lokho ambonje kule yite voteli zano ayikho bahamba nje emakhaya kumbe amaphandleni bancenga izidala izidala inkibi ivelile ibandla lezalo akula muntu omutsha ovotela izalo kangariko gawule gawule etshona ekhuluma lapha simlaleli ekhuluma into engasiyo umuntu omdala sibulengela nhloni azama utshilayo nxa ekhulume bonje ukhuluma iqiniso ugawule hlala amahobeni kodwa yothi uthayizani izani iphethe kahle abantu ikubulala abantu
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iAmnesty International sezikhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi aqinise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19. Kubike intathelizindaba yeVoice of America uColumbus Mavunga. Intathelizindaba yomsakazo munye uHalima Athumani ubika ukuba abazi sebenzayo kwele Uganda sebethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane weCOVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi ibandla lakhe lamademokrasi kanye leliphikisayo elama-Republicans asevumelene phezu kwesikhwama semali ezasetshenziswa ukuvuselela izakhiwo ezifana lemigwaqo lamabholoho esiphansi komthetho we-Infrastructure Bill. Lokho kujabulise abanye ngoba amabandla omabili ehlala edonselana. Isikhwama lesi singena kumabhiliyoni lamabhiliyoni. Kodwa uBiden uthe kasoze asayine lumthetho nxa iPhalamende ingavumelananga phezu kwemali ayifunayo ezaphathisa uZulu weMelika ngenhlelo zentuthuko. Sixoxile ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Kungakhanya ngathiwa i-infrastructure bill leli lizanceda abantu abaningi ukuthi bathole umsebenzi obhadalayo in a competitive rate plus ukuncedisa i-infrastructure. Sibone i-bridge yesterday ngathiwa it fell because of non-maintenance. Sibona ama-bridge amaningi anje Jalo, I think 20 years ago, sake sabona elinye in Arkansas elesitimela, isitimela sangena emanzini. Sabona futhi elinye in Minneapolis 10 years ago, lalo futhi laqhamuka. So into eqhakathekile le is ukuthi ba maintain infrastructure, imgwaqo, ama bridges, le everything ukuthi kube le enough development and investment in the communities.
Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi isizabona kusiba lokuvumelana entweni eziningi kuyiwa phambili phakathi kwama-Republicans lama-Democrats?
Ngibona ukuvumelana kwabo lokhu is a positive way forward. Ngoba besikwazi ukuthi since Obama aza elected in 2008, ama Republicans and Democrats bebengavumelani at anything, even the critical need areas. Enye into engiyibona ngathiwa izanceda in the future, sibone uloya kamongameli welizwe ophumileyo uTrump uGiuliani ebotshwa ngendaba zokuqamba amanga ngenxa ye-election. So sesibona ngathiwa ama-Republicans asebona ukuthi vele i-strategy sabo lesi esasiyino kuphela asisebenzi, ngoba abantu bonke sebebona ukuthi yiba abasebenzayo in Washington. And foot in 2022 sesibona ukuthi sokubuya ama elections midterm and abaningi bangkhona are up for re-election.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangu-826 belomkhuhlane lo. Bathukuthele abanengi phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleleni Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Gudu phezu kwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.